Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Philippe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelele neZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMbimba, eJujume, koNdolwane lakwaMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Philippe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMuyi uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho owakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezikazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Nababu.
Siyathaba ukuba uMongameli Mnangagwa usegcine ukubambana okwabekwa nguMashele, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo, ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lilembali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe nguMongameli Mnangagwa yena othi ele Zimbabwe liqakathekisa ubungane le Mozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Ithembisa ukuba ele Zimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyole zandla indawo zokusebenzisa belisa uhulumende kaIan Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi kumelele eZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana lokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. ZANU is not Zimbabwe. Zimbabwe is not ZANU. Lokho ngithi ZANU ayisiyo Zimbabwe, Zimbabwe ayisiyo ZANU.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi ele Zimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzokwazi le Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED le-ZANU PF ukuthi ama-all weather friends akakudala alokhe behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi we're behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, UNyusi is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it doesn't change anything.
Emkhosini munye uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezikwazi le-Afrika azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentukuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezijeneyo zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana ukwethembana nobungane. Unyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwamaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathi ntambo wakhe ubona ngezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umvuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni leVictoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu umnomzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni leVictoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe lingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi-$5 and uthabele i-$5 then usukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha chani kweze development badala kuyasilimaza.
Umnumzana uzamani ncube laye ugcizelele kulokho.
Bebafumba this is mali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebese bebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nqe abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela uCouncil weFalls. Akati kuncedani manje. Kutsho ukuthi laba abantu laba kutsho ukuthi kube yimpambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa nisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela uCouncil weFalls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela eFalls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yuyaba i-vote buying osevotile mbani, evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama-$5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezivalisa kombimba eJujume kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokincube.
Izilwane zibhokile kwelapha saphelela inkomo sathithi yimpisi from nje ihlobo lonke lelinkomo zezilisi zesidakeni from khonapha kombimba yathi ukuthatha komapha siyakhona le kubojithula inkomo ziphelile izilwane konke zempilo ziphele ngoba sathezi sezivela emizini ngobinkomo isesemahlangweni ngapha kumbe sezizama ukutosela ngapha siphele nzima nisinkomo.
Zivela ngaphi kahle kahle lezi zilwane?
Kutho ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume ebutshwala. Avele simangele ngoba kwakunganazilwane kathezi sitshwale uvalo omama ndisefake betshanini ngabodulayo kumbe kwazakuwabephila sikwazi.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi, mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduke emzini zivuka ziphandle izibaya khona lapha kwamambulana khona lapha izibaya zivuka ziphandliwe zitojika sizibuyele esidakeni kuzima cinga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa-ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelelwe inkomo mpela iqiniso lihle baningi mpela mali ngakuza abantu abakhulileyo from nje mpimba umapha usiyakhona nedithuko abadala abasiphelele izifuyo ziphelile mpela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba silokhansili sizoba lo-chairman we-campfire ukuthi angosikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa sake sabona kuchaywe amapicture nje phuma lawo kuchaywe impisi ezingu-4 kutha round ngabo-January mbeli zaziyimpisi zibekiwe kodwa khonapho sizikhangele. So owabathethi kunezilwane asikabathethi kodwa labo bazibonela ngabathethi thina. Ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi yokuthi amafoni ami uyathethe ngaphi from Bulawayo zethi ngabancedisana lafona lokho bebuza ngempilo ngagcina ngisithi ayi kungcono ngibinikeze ukhansili the chairman we-campfire ngilandele lezinto emzelezi likhulume lawo bagcine njele liphendula namhla labo bengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi ukuthi sebekhulume lokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engasezwe ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter etha kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcwele yegame reserve yewange lecholocho kubuye futhi leButswana nganqanye. So masi patrola kasikwanisi ukuchapha siye kulezo ndawo. So sibhizi sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo monakalo ngapi. Imizamo yenziwa minengi sibili Ntunga.
Lo ngumnumzana Zuleki Nyathi ukhansila kaward 10 ePlumtree obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane laye njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu owe-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngolandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iParliamente, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hatshi iParliamente. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthungwa yabe ngabantu ababotshiweyo. Ngalo okungenzakanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa, la ama-public office ababambileyo bahle balihlele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisa ukuthi sinohulumende othi nathi size segcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokutshonda kulobugwelegwele kulabahuquluziweni ethu asebeqanjiwe okusegcekeni, sikhangele ukuthi hhayi lugaba luzasebenza ukwenzela ukuthi abanye bafundele khonapho ukuthi umuntu oganga eZimbabwe wenziwani. Lele nezinye iy'ndlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate, kutho ukuthi kuyigroup yabantu bona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu, izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu, ziyabacaphuka kakhulu kungani ebejezibulala iZimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo, ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuze sikuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kube-freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele. EZimbabwe ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende. EZimbabwe into ongayibothela yokubana ujikisane lombusazwe okhona. Ukutshontsha utshontshe uwabheze umnotho welizwe wenze santando akuthusi.
Mnumzana Sibindi, ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu, uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzo ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodlelela lelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodi kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo okungela i-industry ezibhedlela kwelaa mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhangele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini, ngangohulumende olalelayo kumbe uhulumende owazi into ayenza abuye ebantwini, kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu. Abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiyacuzinda kodwa i-public ithile kuthole njalo. Singakhohlwa phela ukuthi ileya nto yosento yokuqala lesi sintibileni leyani yamadamon nje ekhumbulayo kuye emarange eyadisaplayo emaledubeko.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadibhedi dube batshontsha. Baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akunamuntu oseke wakubotshelwa khonokho. Abantu ababotshwayo ngabakhuluma ngokungavuswa kuhle. So ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisisi labo abasiphetheyo ukuthi siphethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hhayi akusina ukuqinisa ukuthi akula ufakazi okweneleyo. Eqinisweni vele abantu bona labana babeqontshelayo kunobufakazi ngokuthi uzivane uzakhipha imali, imali yangkhona izabuya kuzivane enyebandleni enyangazi. So akunanto entsha laphana. Uma ungakhumbula zinenge into zabo Henrietta Rushwaya, baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angkhona aphelele nga aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo yikuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi, uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Kufanele indaba ingene ephalamende ihluze, sisokuxoxwe ngayo, kuphume isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga. Kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and ngabe ivalwa ngospeaker ophalamende. Kambe uspeaker ophalamende okwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqa ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss. Kodwa la sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party. Wayatshelwa ngaphandle ngalo ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje, ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iParliament if sisiya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament aggressive, iParliament ekwazi ukwenza ama-checks and balances we-executive. Okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya ayistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sokwathethwa e-committee ezi-investigating iParliament separate from i-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times even nophethe ilizwe iParliament impeache ngoba kungani kuningi i-executive engakwenzanga kuhle engakwenzanga kuhle ubusuzibuza ukuthi ama-parliamentarians ukuganga okunje kusenzakala wathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kanye lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyobulawayo Progressive Residents Association, esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngohulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inezimathi ezi i-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele, umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Uqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukuhambisa ama-demands angkhona. They are too expensive. Two, kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo. Akula nto zayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukusane ngalolu hlelo.
Okwakuqala, i-ministry ibuye le mbuzo yabo, abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I 2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi kuqashwa ngo-8 amagrupu ama-stakeholders angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally ama-community leaders uwa-divide njani. Abanye ubanike u-day 1, abanye ubanike khonapho-ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala, abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Dlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sebulimi ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba ngisithi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, udebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho sebe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobumanzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho zayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Kulabo-ke abafuna abafisa ukuthi-ke bezwe ezinye iindaba zethu, lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.